into ephokeka kakhulu kakhulu namhlanje okokuqala kube le ndaba esikhuluma ngayo kakhulu yokunikwa kwabantu ukudla. Sananzela ukuthi eZimbabwe nxa indlala ekhona uhulumende uyanika abantu ukudla emawadini. So ke besizothola i-feedback, sananzela abantu kulama-complaints ukuthi amanye amawadi ukudla kubuyi, bagcina belanda ukudla next door. For instance, ward 25 igcina isiyanikwa ukudla kuward 24, ward 23 la igcina ihambe isiya kuward 20 siyanikwa ukudla. Phezu kwalokho sakhuluma ngako kakhulu ukuthi ukudla lokhu le ndlela okunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezinye indawo kucace kuhle ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani. Sazokhuluma ngendaba enale ebudget ka-council. U-council sizananzela ukuthi ubehamba exoxisana labantu emawadini okuthi ayi-budget consultation eka-2020. Abantu bavuma ukuthi izinto zinzima e-councilini kodwa bakuchongoseleke ukuthi i-council sokufanele iphume lezinye indlela ezingancedisa ukuthi izama ukudinga imali kulokuthi lidinga kuphela imali kuzakhamizi through rates njalo zisitho ukuthi le industry ivaliwe. So-ke sokufanele ukuthi i-council ibe le ndlela yokuthi incedisayo ukuthi kuvuselwe i-industry. Abanye basuggest into ezingokuthi engxenye ku-council engenza ngabomi ukuthi i-company enxa enkulu ngafanele ivule ethi hhayi vula laphana ngizakunika ithuba lokuthi engxenye ubhadala amanzi kuphela ama-rates ungabhadali okwenyanga ezintathu ukwenzela ukuthi leyo company ivuke iye phezulu. Ezinto ezikhalo kakhulu kodwa sekuhluba ngakhona kule ndaba yamanzi ngokuthi akhanya semalutshwane obulawayo izakhamizi lazo. Lo mnyando ukuthi sisebenzisane lo-council ukuthi amanzi-ke awasebenzise kuhle. Sinazela size siqansise ama-tariff ukuthi abantu babhadale imali eningi kodwa injalo ama-tariff akhona engekho. Abantu bathi ukuthi khaya sokusuba lobudlwangudlwa ngokuningi abantu bathi abantu babulawa abantu bathontshelwa ngenxa yokuthi izesa ayilethi ma-tariff ngezikhathi eziningi. So abantu khonabo bathi ukuthi hhayi sokufanele bele ndlela ukuthi kwengeje izesa.
Izinqumo elizithetheyo zizancediswa yini izakhamizi?
Izinqumo esizithethe kubale zincedise ngoba lokho bekulethwa khona okunye ngokuthi i-council iyenzeni ukuthola imali kwezinye indawo. Into besizibhala phansi okufanele athi sizibhayele ku-council ngoba injongo yenhlanganiso ayisokuphela ukuthi sisisolele athi silo mlando idorobho ngalethu. So-ke silo mlando sesizabhala ezo zinqumo sizihambise ku-council ukuthi besides ukuthola imali yama-rates kuyasuggesta lokhu lalokhu. Abantu baze basuggesta futhi ukuthi kukhanya kule gold. Ngale kule yokuthiwa yi-SB farm abantu bathi kha kule gold i-council khonaphala ingahlakaniphi ukuthi ibe le mzamo yokuthi idinga ama-partnership lezi inhlanganiso ezile mali bahambe badinga imishini abayefaka laphana i-gold yana litholakala i-council ithole i-percent engaye-40% kulwane obuye le mali wayi-investa athole engaye-60% kuvunyelwane into engaye ngemva kwe-5 or 10 years umuntu wayeseyenza imali yakhe yemishina abuye abisele leyo mthini ukuthi ukhansila sele-operate ngoba le bantu be-council abayisebenzi kaziyabe sezifunde ukuthi kwenziwa njani. Eminye imizamo ebiletha nale zama ukuthi incedise.